amalunga eZimbabwe Republic Police ethule lokhu emhlanganweni abawenze lamalunga entatheli izindaba akunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ababika ngezokhetho. Amapolisi athi kumele abantu baziphathe kahle njalo sokwenziwe ukhetho, bahloniphe abanqobileyo labanqotshiweyo. Obona ngezokhetho uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazasebenzisa amandla abo wonke kulabo abazephula umthetho. Uthi sebembalwa abantu ababotshelwe amacala ayehlukeneyo anjengokulwa phakathi kwamabandla atshiyeneyo kanye lokulwisana kwamalunga ebandla elifanayo. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba. Umnumzana Foster Dongosi unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi kumele amapolisa eqhubekela phambili ngohlelo lokwazisa uzulu okumele akwenze ngesikhathi sokhetho.
Umhlangano lo ubungowokuthi thina njengentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists sinike amalunga ethu ithuba lokuthi bathole izindaba ikakhulu ezimayelana lokhetho. Lezi ndaba sesisebenze lezeki lamapolisa lezi zinhlanganiso ezihlukeneyo njengabo Zimbabwe Election Support Network kwenzela ukuthi abantu beZimbabwe bazwe iqinisa ikakhulu mayelana lokuthi ukhetho luhamba njani, luqhutshwa njani.
Amapolisa athi izehlakalo zokuhlukunyezwa lodlakela phakathi kwamabandla aphikisanayo okwamanje zifika phose amakhulu amabili 199. Iningi lezehlakalo lezi ngezokulwa kwabantu abakubandla linye. Loba nje bekhona abakumabandla athiyeneyo abathwalelane ubhulo. Sokulamapolisa azinkulungwane eziyisikhombisa lanye 71,000 aqhuba ukhetho kweleZimbabwe lonyaka. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.